Basically, I mean, I think one of the ways that I was MP of Agukali, as I might say, because we realized in 2004, just before the Congress, yes, MPF. Wabale lento efana lapho kuzixotshe khona abantu abanjabo ongwe abantu bonke ababe-involved kudunyani.
Liqiniso yini lelo mnumzana Ngwenya?
Ya, ngingathi ye lo nxa besitsho imbali le eyakuthi kuba khona ungezwani kwesinye isikhathi bayatsho sibili ubana nangesikhathi sempi okulwela uzibuse wakukhona ungezwani khonokho kubona kathesi wakuthi babe bekhona abanye ababe befuna ukweqela ezikhundleni isikhathi sabo singakafiki, kanye-ke labantu ababe besebenzisa indlela engayisizo ukuquba inqubo zebandla. Ngakho lokho esikubonayo ye liqinise ukuthi akuqali khona manje, njalo njengokutsho kukamnumzana Ndebele, liqiniso ngo-2004 sabona-ke abagcini sihlalo abe-ZANU-P F abama-province bezexotshwa bemiswa kweminyaka emihlanu.
Ye, kodwa mnumzana Ndebele, esikuzwayo abanye ngabathi bona ukungena kwezombusazwe kukankosikazi Grace Mugabe kukhanya yikho okukhwezele umlilo okhona kathesi. Uthini wena lo?
Ye, kungaba kuliqiniso, but esengikubona mina ukuthi sometimes abantu abakwi-opposition abantu nje abaphandle basuka bebe-overexcited bebona ngani okwenzakala kathesi mhlawumbe kungatshintsha umbuso okhona, kumbe kungatshintsha indlela izamtiyefu esebenza ngayo. Mina ngombono wami kusiyafika i-Congress abantu laba one or the other, bona laba abantu abaxotshiwe bazabuyela phakathi bit by bit silently. I mean, you remember ukuthi uJabulani Sibanda had not been formally been admitted kwiZANU-PF ngemva kokuthi exotshiwe. Ye, ukungena kwakaGrace laphana I think kulethe umfutho omutsha, because it's a new angle. For whatever reason angene kiyo, she brings a new angle, she brings new talk that is not the tradition of ZANU-PF, because we have not known ZANU-PF bethethisa abantu abakuleadership, kumbe betshela abantu abakuleadership ukuthi ba-corrupt and all those things. And I understand ukuthi why, because uzananzelela ukuthi intshe nxa idefenda amaqanda ayo iba very vicious.
Mnumzana Ngwenya, wena-ke ubona njani lokho okutshiwo ngabanye ukubana unkosikazi Grace Mugabe nguye ongani uletha udubo?
Lapha nxa singakhangela le imbono eyabantu esingathi abantu makhaza nje esingathi public opinion, kodwa nxa singafuni ukukhangelisisa kumbe ukusuzisisa, sibone ukuthi yena ngokwakhe akukabi lolutho aseke wathi kwenziwe esingathi okungaguqula mhlawumbe sithi izinqumo ezebandla. Kodwa asekwenzile kuphela esikubona kathesi okuhle esikufundayo ukuthi uvela egcekeni ekhuluma iqiniso njengeqiniso, hatshi ukuthi kube khona ukuthi kuyafihla izinto. Ikakhulu lapho esikunanzelayo ukuthi ugcwalisa sibili izinqumo zebandla ezenziwa ku-conference eka-2013 eChinoy, lapho owasolwa khona abantu abaletha ukungazwani ebandleni, futhi abantu abanjengabonabo baxotshwe. Njalo sizwa kukhulunywa ngokuthi i-corruption, indaba yobugovu eyobusela, kumele isolwe ngazo zonke indlela eziqinileyo. Lokhu sikubona kuyikugcwalisa sibili izinqumo zenezo ethingathi ngama-resolutions ayenziwa kuconference yeChinoy eZANU-PF ka-2013.
Mnumzana Ndebele, wena uyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko, siyasizwe ikakhulu imbiko kankosikazi Mugabe kade kukhuluma, abanye ngabathi akumelanga kukhulunywe ngumuntu onjengaye okwamaminisketi lokokunyeyana. Ungathini wena lo?
Yeah, I think mina engaba le problem lakho yindlela mhlawumbe uGrace Mugabe asethethe ngayo i-ZBC, kumbe ngithi amaphephandaba o-Herald. Mbona ngani unikwa i-space esiningi kakhulu, mbona ngani ngendlela futhi okwenziwa ngayo kugcina kuxabanisa abantu. Ngoba I think the way i-story sakhe esicovered ngaso, there are a lot of ethics that are not being followed. Kuba lo usongani umbe into yakhona sisenziwa ngolaka, to the extent ukuthi mhlawumbe indlela i-news ezicova ngayo zigcina instead ukuthi zitshela abantu ukuthi uhamba nje, sezigcina ngani ziya-insayitha ukuthi kube nodlame against labo bantu abangavumelani le-first lady.
Liqiniso yini lelo mnumzana Ngwenya?
Ya, mina engikubonayo ngithanda ukuthi ngithi ukubona kwami sibili kukhanya ngani kulokuthukuthela, kumbe sithi ama-emotions akhona kumama nxa ekhuluma. Kodwa lokhu ngokukhangelisisa kwami kwenziwa izizathu ezezinto lezi ahlala ezikhuluma esithi ziningi kakhulu izinto azaziyo phezu kuka mama ekakhulu u Vice President uMaMjuru kodwa thina esingazaziyo ngakho ke kungazwisise ukubana ucaphukile sibili kodwa izinto ezimcaphula thina abaningi asikabizazi ngakho ikho sibona ekhuluma njengathi ucaphukile kwesinye isikhathi kukhanya ngani ziningi izinto ezenzakala thina abaningi esingazaziyo.
Mnumzana Ndebele, isikhathi iso esingani sesidliwe nguMangoye, ungasigqibela ke uhlelo lwethu usitshela nje imbono yakho yokugcina.
Ya, umbono wami ukuthi kona ingozi ekhona ukuthi mhlawumbe uGrace Mugabe nosesethe i-pace when it comes to how iZANU-PF is run. Because ukhangani kuzaba loku-ignore i-constitution yebandla leZANU-PF kaningi-ningi. Ngoba uGrace Mugabe uthi u-president uzakhetha u-vice president, uzakhetha u-chairman, uzakhetha i-central committee, uzakhetha i-politics bureau. Bese mbuza ukuthi kanti i-democracy ingaphi ngoba sikwazi ibandla leli sithi bona abantu bakhethwa ngabantu hayi khona ngu-president.
Uyavumelana la yini mnumzana Ngwenya?
Ya, umbono wami ukuthi lapha kuloko akukhuluma ubona ngani ngani kuloko ungazi sika kuhle enkulumeni yabe ikhulunywa ngomama. Lapha umama wayekhuluma ngeconstitution yesizwe. Iconstitution yelizwe ayikhulumi ngokukhetha ipolitics bureau kanye ke le central committee. Ikhuluma ngokukhetha kuphela umsekelo kamongameli welizwe ngakho ke kumele sizise kakuhle xa ekhuluma indaba yezisho ukubana iparty ibe constitution elesekelo zasombuso kanti njalo lazo kumele silandele kanti njalo nxa sikhangela khonokho lakho kusivumelana esi-unit accord esiyiso lazo esithi silokutsho okukhulu kubandla leZANU-PF kukhona lakho ukuthi umongameli welizwe kumele akhethe abasekeli abantu abazasebenza labo ngakho-ke amboni kulokuphilisa izinqumo zebandla khonapho.